bangifikele kathesi ngama past four bese bengitshela ukuthi kule 10-seater bus esihambile labajeleyo bayehlanganise isidumbu ngo-8 baze yabuya ngo-8 o'clock.
Amalungiselelo ebeliwenza insuku zonke lezi yiwaphi?
Okwakuqala siqale sihamba si-MP uZenzo Manda lo-CEO wethulotho namapholisa umemtshaji wamapholisa entsholotho sahamba nabarejista siyi-team okuthiwa ekhangelane lenhlupho nxa kube nohlupho i-team yangkhona yihamba. So sahamba sisiyavakatshela imizi yangkhona siyakomia siya-identifya lokuthi abahlupheni kangaki. Kwezindawo esithole ukuthi umuzumuni bekusiba labantu abathathu ababhubhileyo. So bese siyakhangela khona lokho, siyabakhulumisa, siyabakhalela. Dalipho-ke mhlavice president buyezonika ubaba umphoko vice president i-grocery ezadliwa ezasetshenziswa ekukhaleni khona lapho. Wetha 7,000 kumafamilies wonke labalimeleyo nabagujeleyo. I-grocery yangkhona ithe izonikezwa abantu besikhona lapha, siyamukele, siyabonga.
Okunye-ke okukhanya bazancedwa ngakho labo ababhujelweyo kuyini nguhulumende?
Ye, uhulumende ungenele-ke kuhle wathi umsebenzi lowo uzaba ngowakhe. Kukhanye emhlanganweni kukhona kude kufunakala imali engange-1,800 kuya but uhulumende yena ubenikeze i-$200 per body yabantu bona per family. La makhofini athengiweyo bebethe bazathenga amakhofini, I'm sure bathengele amakhofini akhona.
Sizwa kuthiwa kuzaba bazangcwatshwa ngesikhathi sinye, bakuvumile njalo abantu lokho?
Ngithemba i-program yabo bazangcwaba ngemizi ngemizi, bazadividana abantu, abanye bayingala, abanye bayingale, abanye bayingale. Lami ngike ngibe khona kiyo yonke imingcwabo yakusasa, ngiza kuba kowodwa owemalanda, kumalanda ngayo.